siyabakhalela bonke abachiyo izihlobo zabo ngenxa yokuthi imfa ayila mingcele. Kungaba labanye abantu ababona ukuthi omunye umuntu engafa lingazwanani ngezepolitiki ubusuthaba usithi toko, hayi thina abantu beMDC sithi ngalezo siyabakhalela bonke. Into eqakathekileyo yikuthi abantu bafanele balandele imigoqo efakwa yiWorld Health Organization. Kodwa ke siyamangala kakhulu ukuthi iziphathamandla zezanu neziphathamandla e-government yezanu PF bayakhuluma befundisa abantu bona bengenzi. Siyakwazi ukuthi mhlaka 1 January 2021 lamajaha abotshwayo eMbare. Kodwa sithe sinanzelela sicubungula sabona ukuthi izanu PF abakhulu bangkhona baba lamaphathi lamadili emahoteleni lezimfeni abahloniphi imigoqo efakwa nguhulumende wabo njalo leWorld Health Organization.
Kukhona elingakuxwayisa.
Laba babusayo lababusi bazabusa amangcwaba na? Ngoba siyabona irate ebakhona ukubhubha kwabantu sokwedlula amajuma amahlanu, siyamathuma ayisikhombisa 70 to 80 death every day. Yikho ke sibona ngani uhulumende engathathi umkhuhlane lo kungani iyize umkhuhlane ofanana le-influenza ka-1815 noma 1915 liyane efreza eyaqeda abantu ngesikhathi after the World War II. Yikho Mahlabe Zulu asinanzelelenini ukuthi umkhuhlane lo uzaqeda abantu abalezikhundla lamandla, ngoba akula muntu obasupervisayo, akula muntu obabophayo, akula muntu obanqabelayo ukwenza amadili lemshado lamaphathi.